Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Lamhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo nkosikazi Nesisa Mpofu obona ngokwethulwa kwemibiko edolobheni lakoBulawayo kukhansili. Lapho esikhangela indlela leli dolobho elizama ngayo ukwenqabela umkhuhlane wekholera.
Esicelayo kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi ikholera labo typhoid imkhuhlane efuna ukuhlanzeka okuphakemeyo. So siyacela abantu bokuBulawayo ukuthi to practice good hygiene standards, onjengokugeza izandla singakadli, nokuthi ama-fruits lama-vegetables siwagezise empompini yamanzi egijimayo, ngoba lapha sabe simake sure ukuthi akula contamination. Njalo kufanele sithenge izinto ezinjengama-fruits lama-vegetables lokudla from registered premises. Esikuthoyo ukuthi nxa ungathenga ukudla kufanele ukuthi kube kuchekiwe ukuthi it's healthy and hygienic, ngoba kwesinye isikhathi uyakwazi ukuthenga into e-contaminated. Singathengi izinto ezinjengenyama, singathengi izinto from unauthorized premises or from endaweni lapho ongahlanzekanga khona. Nxa singabantu esifanele ukuthi si-travele kumbe sisuke siye kwezinye indawo, siqale sizame sibili ukuthi singahambi endaweni eziningi, ngoba kathesi indawo eziningi sezilekholera. So ungahamba ufika ngale futhi ama-chances okuthola ikholera abanjani abaphezulu. Siyakwazi ukunzima ukuthi abantu behlale phansi bengahambi, but nxa uhamba ufana ukuthi unanzelele ukuthi lapho ohamba khona amanzi awanathayo ahlanzekile abhoyilweyo. Njalo sinanzelele abantu kwesinye isikhathi bathanda ukuthenga i-bottled water, kwesinye isikhathi even standard in terms of quality iyabe ingamithi ama-standard, ngoba kwezinye indawo abantu bathatha i-bottled water beyibhotle beyifake emambodleleni. So siyacela ukuthi abantu bezame ukumake sure ukuthi amanzi abawanathayo ngamanzi abakwazi ukuthi avela ngaphi, njalo beyabhoyile nxa bebona ukuthi khona abakwazi ukuthi avela ngaphi.
Yiphi eminye imizamo eliyenzayo ukubona ukuthi abantu bayakwazi ukuthi kuyini okufanele bekwenze ukunqabela lo mkhuhlane?
As a city, sine preparedness plan, disaster emergency preparedness plan, and we've been having meetings. So sesisebenzile njengedorobho sa-activate ama-various committees. Ama-committees lawa njenge-health education promotion and information dissemination, ngoba nxa isikhathi sinje people need to know ukuthi benzeni, njalo we need to give them i-update ukuthi uhamba njani. So that committee is working. Siqale sile ukuthi sisebenze lama-different sectors, abantu abanjenge-private sector, ezikolo ukuthi kuyini ofana sikwenze. Njalo sikhangela i-surveillance. Nxa ufika esibhedlela sisuspecta i-cholera, sofanele ukuthi sikulandelele ukuthi kathi ubuvela ngathi, sihambe back ukuthi ngikhaya ngobani kade exposed, loku-disinfecta, even disinfection of izindlu, disinfection even of ama-vehicles, nalawo athwele umuntu nalawo. Ngikhaya vele banatha amanzi anjani, ngubani omunye obulawe yisisu ngikhaya, ngubani omunye oke wahamba outside the city. Then i-case management ngenye i-committee khona. I-case management ukuthi nxa umuntu efika uphatha njani khona fane esibhedlela, ngoba sofana kube le way of containing i-infection naleyo. So konke lokhu sokuse in place, even in the disinfection, ngoba even nxa umuntu ethwale i-ambulance yethu fanele i-disinfect. Any place lapho umuntu ebele contact khona fanele ku-disinfect. So as a city we are already activating and we have started work and we are monitoring and we are on high alert. So esikucelayo ukuthi abantu besincedise labo make sure ukuthi bageze izandla, sifundise nabantwana abancane. Kudala thina sikhula ngokungahambi sidle edrobheni, but kwesi sikhathi teach our children ukuthi behlale phansi bedle nxa sekungikhaya sebegezile izandla, ngoba ungathenga ukudla etown uzageza ngaphi izandla, especially la okuthiwa ngama-take away, ngoba uyabe ungazuzanga ithuba lokuthi ugeze izandla. Bebona ukuthi ukudla kuyakhudumala, kuyachisa, njalo kuvela endawo ehlanzekileyo.
Izibi ziyachithwa yini, njalo akulazititshi zamasiweji ezidubukayo?
Izibi siyathwala izibi, i-CBD singathi etown siyabutha daily, ngoba yikho kulamabhizinisi osobhizinisi bayenza ingcekeza eningi. So siyabutha izibi on a daily basis. Ema-residential areas sithwala on a weekly basis. Sayenza i-community project. Le i-community project yasivumela ukuthi sisebenze le-community abanama-vehicles besincedise ukuthi bethwale izibi from the household befaka in a particular place, then iy'moto zika-council bese ziyazithatha zihambisa ku-landfill. Lokhu sakwenza ngoba besibe-challenge ezimota. Iziba sizigcine nini, sizikhuphe ngelanga lelo imota ebuya khona, so that we avoid i-dumping, we avoid i-litter. Even edorobheni singapho kuhamba sijikela amaphepha yonke ndawo, ngoba ama-sewer base maningi because of old infrastructure. Kule ndawo lapho esithi khona ngama-hot spots, kungadubuka lamuhla singabe sihambe siyelungisa kuyadubuka futhi after maybe 1 week, 2 weeks, ngenxa yokuthi kufuna vele i-infrastructure rehabilitation. Community layo ayibhadale izimali, ngoba imali naleyi besides i-grant esikhuluma ngayo yimali ofanele siyithole ebantwini sikwanise ukuyenza konke khonokho efanele sikwenze njengedorobha.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Nesisa Mpofu, obona ngokwethulwa kwembiko kukhansili yedolobho lakoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. We'll be right back.